Tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 17 kuzibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ochekecha abalodlakela abazakala ngelokuthi ngamashurugwi babikwa sebefinyelele emadolobheni abalisako obulawayo leHarare.
Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma noPimva eyayishowje lapha eduzane ukuthi bona bangazi umuntu echaya umkhosi abantu ngabaphume sibili abanemibhobho ezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Ukusilela kwempupho elizweni kuyaqhubekela phambili njalo abagaya umumbu bathi sebeqoqa ukuzithengela amabele kwamanye amazwe ngoba abawathenjiswa nguhulumende alentengo enganeno kawabatholi.
Isizathu yikuthi umumbu uvele kawusatholakali kawufinyeleli kulaba abagayayo. Uhulumende kazange wakhuluma iqiniso umnyaka wonke lo odlulileyo ukuthi atshele abantu ukuthi lo nyaka kuzaba yindlala, awukho umumbu oweneleyo ukuthi abantu babe nempuphu.
Kubikwa sokusilela imbhida yetshomoliya le-rep edolobheni lakobulawayo ngenxa yokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abochekecha begolide abalobudlwangudlwangu besazakala ngelokuthi ngamashurugwi babikwa sebefinyelele emadolobheni afana lakobulawayo laseHarare lapho abenza umkhuba wabo wokuhlukuluza uZulu. Izolo babikwa behlasele omunye usomabhizimusi othengisa igolide elokitshini le-Cowdrey Park kobulawayo, bamlimaza qede bamthathele impahla yakhe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe abangafakaza ngalolu daba kodwa sisadingisisa imininingwane. EHarare babikwa behlasele imizi yeKambuzuma le-Lokinva kuyona le iviki. Kulo mfanekiso kamabonakude osusabalele enkundleni zokuxhumana ebulenjini otshengisa amashurugwi la ehlome ngenkemba amahloko lezingqamu, omunye ephethe isiquma segolide bejabula benatha utshwala bememeza besazisa uZulu ukuthi yibo ababusayo njalo bazakuba bekhona ngomnyaka ka-2030. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga ledalela eParliamente elimela iSouthton ebalisa iLokinva esike yahlaselwa ngamashurugwi la ukuze sizwe okunengi ngodaba lolo.
Yey, ikho sibili bakhona sibili konapha eHarare sokwenzakala eKambuzuma kathathu eLokinva lapha kwayenzakala kanye. Kulo muntu odisa igasi lapha eKambuzuma lapha abahambe endlini bayayogqekeza endlini yakhe bachaye emtshayile badatha ithi about 3,000. So ngakuthi omunye lwayo othe olamaroli o-operate esekambuzuma kungane kodwa sihlale selokinva kukhotshiyeti yami bathetha imali laye bamngelela elokinva bamtshaya bayabanjwa abantu laba. Amapolisa nxa bangathiwa khona babambe abantu bayahamba sibili kodwa nxa bangathiwa bayekele bayayekela but baye bekwazi ukuthi khona izigange lezi ngobani. Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma noPimva eyayishowje lapha eduzane ukuthi bona bangazi umuntu echaya umkhosi abantu ngabaphume sibili abanemibhobho ezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Kungani abantu besithi yibo labana bemgodi ayisibo nje amasela mahlayana?
Uyabona into eyenzakalayo ukuthi laba abantu kumanasinele kuma-mines lapha sebebanjwa. So abantu laba kade sebejayele ukuthi khona bathole izimali eziningi kakhulu yikho sebengena emadorobheni bedinga lezo zimali ngoba ngabantu basebejayele ukubamba imali kodwa soze ngiyala ukuthi khona lezigange ezikwazi ukuthi khona eHarare lapha ngokuzibani ohamba le mali ulebhizinisi endaweni yenje kangiyali ukuthi kungayenzakala. Kodwa abantu laba nje kuma-mine lapha akusangeneki so kunzima bayabanjwa on a daily basis So iko sebuya lapha eMathawu.
Manje lo waqhekezwayo kweyakho iconstituency waluthola yini usizo njalo babanjwa labo abayenza lokho lakuthathelwayo wakuthola njalo.
Okwakhathesa abakabanjwa laba bantu but sathela amapolisa ukuthi kona yikho osokwenzakele la. So siyazama sibili ukuthi kona sibone ukuthi kona abantu bancedisane. Omakhelwane lapha bangezwa umuntu ehlaba umkhosi ngakwedzaneni. Singabamba umuntu siyomthema emapoliseni. Singayekeli umuntu lo esiyenza lokhu akwenzayo ngoba impilo yethu iyayiyi-right kakhulu yinto ofuze ukuthi siyigcine jealousy. Kunabantwana abananezidlini so kufuze sibone ukuthi kona sigcine izindawo zethu.
Siyabona ukuthi iningi ligcina imali endlini. Kungabe kuyikho yini okubangela ukuthi laba abantu bebahlasele njalo babe bezwe ngobani?
Ukubona kwami laba abantu babe le information ekwanileyo ngoba lapho abachaya khona baphumayele imali. Okutsho ukuthi kona izisebenzi ezamakampani wona lawo ngokungaholi kuhle abakwenza okuthi kona bona bayathatha bayatshona bebambe i-US dollar inyanga iphela sephuwa ibhondi bagcina sebengabantu abafrustrated sebetipa amasela lawo ukuthi hambani lethatha imali. Bathatha bayabempha lapo yikho engikubonayo mina ukuthi kona yiyo into eyenzakalayo la.
Kodwa ubona kusiba ngcono yini kusasa kumbe udubo lolu lungamemetheka?
Abantu bangancedisana abantu abasuze bakuyenze khonokho but abantu bangayekelelana ukuthi kona namhla kukozibani kasithuleni kuyayaba lokho kusenzakala lawe oyabe uthuli kuza kubamba. So into ekhona yokuthi sihlezi bayethengisa ukuthi kona lapha akuyenzwa into leyo ama-constituency la esiwakhokhelayo lama-meeting ezizawayenza sizabe sitshela abantu sibili ukuthi vele lingayekeli isela kumbe lisela lokubamba inkukhu kumbe lisela lokuthatha amafoni jayani sibili liyotshiya emapoliseni. Phela asifuni lokuthi umuntu ajayele into yena leyo kabahambe kona ngane abatrenelwa khona kona wona washabhabi kwangane abatrenelwa khona ekhwekhwe bayeza khonokho abakuyenza bekhona ngabe ngapha asibafuni.
Lo-ke ngumnumzana Peter Moyo, ummeli weSouthern edalele ephalamende engowebandla le-MDC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ukusilela kwempupho elizweni kuyaqhubeka njalo abagaya umumbu bathi sebeqoqa ukuzithengela amabele kwamanye amazwe ngoba abawathenjiswa nguhulumende ngentengo enganeno kawabatholi. Impupho iqale ukuswelakala ngolwezi nyakenye kulandela ukwehliswa kwentengo yayo nguhulumende esithi uzahlawula amankampani ayicholayo indleko zokuyehlisa. Uhulumende waphinda wathembisa njalo ukuthengisela abagayayo umumbu ngemali ephansi. Kodwa isiphathamandla senye inkampani yempuphu sitshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe. Untungamile Nkomo weStudio 7 uqoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Lela Ncube.
Kayikho emakhaya, kayikho edolobheni, kayikho ezitolo ezinkulu, ayikho kwezincane. Isizathu yikuthi umumbu vele kawusatholakali, kawufinyeleli kulaba abagayayo. Uhulumende kazange wakhuluma iqiniso umnyaka wonke lo odlulileyo ukuthi atshele abantu ukuthi lo nyaka kuzaba yindlala, awukho umumbu oweneleyo ukuthi abantu babe le mpuphu inyanga lezi ezilandelayo. Kanti-ke futhi nxa kuvele impuphu isihluphe kumanje sekuphela amabele kunje, izulu lona lingekho, kusho ukuthi kusiya phambili kuzaphela abantu, kuzaba lusizo olumangalisayo.
Udubo olukhona lapha lungaba lungolokusilela kwemali njengoba sikwazi ukuthi izikhwama zikahulumende zibhobokile yini, kumbe ikuswela lapho angathenga khona umumbu njengoba sikwazi ukuthi indlala ibhahile emazweni amaningi e-Afrika?
Angiswelakali impuphu emhlabeni wonke jikelele. Nxa ufuna amabele kawuwadingi nje kuphela kuba umakhelwane, angamana kuye ngomkhumbi. Ungakhangela imkhumbi ekhona lapha emhlabeni, mkhulu okunye okumangalisayo, iyabuya ithwele amabele amaningi kakhulu. kuyadula ukwashusa khatshana kodwa awungeke uselwe ngabantu ukuthi wena ngilinde achiphileyo ngoba phela nanku eZambia bayasho ukuthi hayi lo nyaka ngeke sizithengise ngoba lathi sikhangelele ukuthi sibe nalokho kusalayo njengoba indlala inkulu kangaka eMozambique kunjalo kwelasezansi South Africa kunjalo uzakhumbula ukuthi usizi lo lesililo kayisilo lomnyaka njona lokuphela lusizo olusuka lokhe uhulumende lo khona engenile wafica kulamabele agcinwayo ama-GMB iziphala zakhona zahlala egcina amabele elinde isikhathi lapho izulu labe lingekho elinde lapho kuyabe kulendlala khona ukuthi abantu bani bayathatha amabele lana bayathengisa bafake izimali ephoketini okuhlupha kathesi ukuthi kayikho yona imali izikhwama zibhokile njengoku sitsho yokuthi kuthengwe lawo mabele ezelizweni abantu bahle kusho khona ukuthi indlala izaba nkulu kakhulu okwedlula lokho abantu akade bekukhangelele
kuyini ongakukhuthaza uhulumende njengoba kulendlala engaka
uhulumende kumele aphungule izindleko zakhe ezintweni ezingalethi ukudla ebantwini imali ikhona elizweni kodwa isetshenziswa ezintweni ezingalethi inguquko ezingahambisa abantwana esikolo ezingathengi impuphu ezingathengi ukudla kumele aphunguleke lezo ndleko akwazi ukuthi ngaleyo mali azabe seyizuzile kunye le mali azayonga nxa ngabe ngalwa lobugebengu i-corruption igcineke imali akwazi ukuyathenga amabele ngokuba njengoba nje kungu-January kunje izulu lingekho ukukhumbula ukuthi isivuno esizaba khona siyaba kumnyakozayo sekudlula uJanuwari sokufika April labo May kusho khona ukuthi silenyanga ezingu-15 kumbe 16 lapho khona siyabe singela kudla nxa engazange wonga imali wathenga ukudla kusho ukuthi abantu bazabulaya indlala okwesibili kumele akhulume iqiniso kulabacela kibo ukuze balethe lokho kudla okweneleyo ngoba izikhathi eziningi batshela abantu bangaphandle ukuthi hayi abantu abalambile i-3 million kuphela laba abanye abangu-12 million bayasutha kababeke kucace ukuthi edolobheni lasemakhaya lo nyaka kula kudla komdala lomncane ukudla kuyadingeka kuye wonke umuntu
lo-ke ngumnumzana efi dlela ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba kodwa umphathintambo kahulumende obona ngezamafekitali unkosikazi Sekayizenza utshele iphephandaba le-Herald ukuthi umumo uza kuba ngcono ngoba uhulumende usethethe amanyathelo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lithi uxolo iphephandaba le-Chronicle lithi sokusilela imbida yetshomoliya le-rap edolobheni lakobulawayo ngenxa yokusilela kwamanzi lokhu sokubangele ukuthi intengo yekhabishi iqonge eyodwa isiqala ku-$25 iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi umongameli Emerson Mnangagwa ukhanya esesaba ukuthathelwa isikhundla sakhe yikho esechiye ikhefu waya emsebenzini selokhu wazisa ukuthi ikhefu usethethe ikhefu uMnangagwa usebonakele kathathu emphakathini esebenza okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumilayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela abalaleli lithumele imilayezelo emfitshane 2 minutes kumbe less ngoba ingaba mide kakhulu siyehluleka ukuthi sidlale yonke njalo lingathuki siyacela balalele siyabonga
eh ninjani ba studio ba basakazi ba studio 7 hayi thina siyaphila ngoba sibulaya indlala eh mina ngeke ngizisho igama kangawo kodwa sikhuluma ngilapha eSouth Africa nami bakele indlala kwelakithi khona mina into engimangazayo ngelizwe lakithi into eyodwa mangalisayo ukuthi labo nkomo laba bezanu PF babhizi basekhendane ezanupiefu bekwazi ukuthi izanupiefu since 1980 iyadibusa, ayikho into ke yayilungisa ngaphandle kokubulala ilizwe from 30 something years ilekho liqeda. Kodwa namhlanje leke kuthiwa ilizwe lifuna ukulungiswa ezanupiefu, ilizwe lifuna ukulungiswa ezanupiefu. Izalilungisa nini leli lizwe ngoba ayikazi yabusa ngentando yabantu ezanupiefu, izibusa ngokuzifaka. That's why mna ngakwesithi yena 2030 uzabe khona ngoba yabokathi uzabe zifakile nakafakwa vele. Abafakwe bazanupiefu ngabantu abavotayo bazifaka, ukuvota nje kupho kwezizaba nje ukudlulisa, kodwa vele vale basebezifakile kudala. Yawo lokho ukuthi yena ethi yena yawina clear izanupiefu ngoba i-MTC yazama kuhambe ecourt, efika ecourt ngale yaphuma clear. Akulaze ukukila vele ikhoti yabe ikhona vele ngezanupiefu, yonke into izanupiefu ngoba vele ibadlela ibusayo, baphanana izimali bayakhulumisana navele enze lokhu kuyaba kuphi. So ufanele uhambe so batshelane into abafuna ukuyenza. So kuyini ongenzeka? Akulo ongenzeka. Mna kakho akazange athathe umbuso kumgabo ukuthi ufuna ukuzolungisilizwa, wathatha umbuso ukuthi ufuna ukuzocatshela amacala akhe. Akulalizwa zalungiswa ngoba izanupiefu yalo mkhuhlane omubi uyazijekitona idla ebantwini. Mna sazi i-government kuyiyenika abantu ukudla kodwa yena idla ebantwini. Iyadinga indlela zokuthi abantu ingabathathela njani imali yamanye amazwe ukuze baphile, kade sibakhuphula ama-passport besenzela ukuthi bathole imali yamanye amazwe. Abantu abasebenza ngaphandle basitshela ukuthi $318 abanganayo labo leyo mali. Thina sisebenzisa amabhondi eZimbabwe, angathi lelo dola lakhona bafuna lilandwe ngubani e-America? Yona igavumenti isehliwe kuyalithatha, angathi funa ndobani? Kungasebenzisa ingqondo. Bangimangalisa laba abantu bezanupiefu vele balantu ukuzozidlela nje kuphela, bahlale balungisela abantu abakwimpilo baze bafele khona babe sebephuma. Lokho tshona betshela amanga betshela abantu amanga, abantu bezanupiefu betshela abantu amanga befevana ngento engekho, bebadla sihlahla bani sonke esifanayo. Kusokuthi bayisekhendi zanupiefu bebona ukuthi langamanga uNkulunkulu uzabachanga uniswazi ukuthi ilanga ebunzima kabi nxa bengakwazi. Kwakunanzele into yakho ukuthi umuntu kaphile kuze kube naphakade njalo ilanga lokufalwaziwe. Uzalokhu sifo usemangeni, asathi uzafika uzaphenda ukuthini. Asathi uzaphenda ukuthini enkosini ma usufele emandleni okubhiza ukukhuluma amanga okuphela. Siyabonga.
Ninjani msakazi wami omhle? Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu. Ngokuzalwa ngizalwa eNkayi. Esigabeni esithiwa iGoli. Msakazi wami, mina ngilapha eGoli. Into esuke ngizwisa ubuhlungu ukuthi imfanelo zabantwana esikolweni kumbe kathi ezingathi umntwana esikolo ngizithumelile ngayenza yonke into, kodwa sokubuhlungu kimi ukuthi ngiyenzele ngoba umntwana kuthiwa kafundi, uyahamba esikolweni ufike ehlala. Ibese ngizibuza ukuthi yini ezayenzakala ngekusasa lakhe uma ehleli ekhaya engafundi. Ubusufisa ukuthi ngabe kuthiwa uyabuya lapho eGoli ezofunda-ke, kodwa kusekuhlupha ukuthi amaphepha asinawo. Njalo ngazofisa ukuthi uyamlungisela i-passport yakhona isidula, so kumele uyokuthatha isikhathi, kuthiwa foreign what efunakalayo. So kufunakala ama-USA ma ungaphandle, kudingakala into eziningi ongeke uziqondisise ukuthi kanti manje uzoyenza kanjani ukuthi uzothathisa umntwana laye kwanza ukuthi azofuna. Ngoba iZimbabwe sasuswa imisebenzi ingasekho, nabantu abesekumele belandele sokulandela izikolo-ke manje. So kuphela kwasani okutshengisa ukuthi akusekho nto, kodwa uhulumende wakhona ukuthi sibuye ekhaya sizolungisa. Ulilungisa njani ilizwe? Ungafika uhlale phansi ukukhuluma ngomlomo engakulaleli ukuthi ulungise ilizwe, esehluleka khona ukulayelela abakhona pho thina esingaphambi ma singabuya anti kuyathiwa singamahlongandlebe sicine sitshaya sibuyela futhi lapho esibuye evela khona.
Salibonani bantu be-Studio 7, siyathaba ngokusakaza kwenu okwenza sazi izinto zonke ezenzakalayo emhlabeni. Bakithi sesikhathele, sesizwile ngohulumende lwesilayo kaMnangagwa, uhulumende loncindezelo kangaka, uhulumende ongafuni intuthuko elizweni, oncindezela abantu ngokufuna ukuthi asuthena lemuli yakhe labanye bakhe abusa labo. Kathe sisiyabona besalela i-MDC ukuthi yenze umhlangano, bayakwazi ukuthi uChamisa uzatshela abantu iqiniso ngoba behlezi bekhuluma amanga insuku zonke kutshelwa abantu amanga into engekho into esegcekeni ukuthi bakhuluma amanga kulogawula wabo lo ohlezi ekhuluma amanga insuku zonke ekhuluma izinto ezicunula abantu amalanga wonke ngoba yena uyasutha ufice ukuthi thina siyakholisa nxa sibukela yena ehlezi kuhle esutha le muli yakhe thina le muli zethu sihlupheka kangaka siyadubeka kuleli lizwe siyadubeka sibili asakwazi ukuthi senzeni sesisithi inkosi bantu ngaye yasizwela ngoba unkulunkulu yena akehlulwa lutho siyakunikela konke kuye bakithi hhayi sesithathele ngomnanga kwa le thimu yakhe asebenza laye abancindezeli sesidubekile asisakwazi ukuthi senze njani
le vuka njani sakazi omuhle kanye labalaleli bestudio 7 okhulumayo ngufaka nkomo elubhane lapha mina bengilesicelo lapha sokuthi kanti kunganjani ukuthi ustudio 7 akasidingele inumber zakhe umnango wakhe uqobo akhulume kwezinye zenhlelo zestudio 7 mhlawumbe akaphendule eminye imibuzo emlutshwana mayelana lokuphatheka kwezimbabwe obuya ngoba usezimbabwe atsho yena ukuthi kathi yini emehlulayo kahle kahle njengomongameli kumbe mhlawumbe kulezinye izizathu angazifaka mhlawumbe size ngayo uqobo lwakhe ayobona sibe sisizwa ngabogawula ukuthi umnankagwakunje sifuna ukuzwa ngayo uqobo nxa kungaba le ndlela ukubana akhulumisane lozulu mathupha mhlawumbe kungabe ngcono ngoba kwesinye isikhathi selonke sicabangele ezinye izinto sisizwa ngelikabathi kanti mhlawumbe iqiniso ulalo umnankagwa sicele ukubana sithole ukubana iinumber zakhe sikhulumisane layo mathupha nxa kungabe kusenzeka ngiyabonga
ye lawo-ke yiwo amazwi abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp siyabonga akhe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele-greece lithi lizavimba isivumelwano esingenziwa phakathi kwele-libya lomanyano we-european union nxa kungakhulunywanga ngodaba lolwandle olusetshenziswa ngabafuna ukuya emazweni aweyurophu okungekho emthethweni ucwaningo olwenziwe yikhomishini ye-united nations commission of inquiry on syria luveze ucuku olwenziwa ebantwaneni besyria nguhulumende wele syria idale le-senate liyemelika liqale ukuthonisa umongameli Donald Trump izolo ngokusungula imicimbi egoqela ukufungiswa kukamahloli uChief Justice John Roberts lamalunga edale le-senate. Lokhu ngokwesithathu kumbali yelizwe lemelika ukuthi idale le-senate lihlale phansi lithonise umongameli ngenhloso yokumsusa esihlalweni. Lokhu kwenzakala ukhetho lwebandla lama-Democrats lokukhetha ozamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli welizwe ekupheleni komnyaka onalo soluseduzane. Ukuhlaziya udaba lomjaho wama-Democrats sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Umjaho lo osuse usuphambili sebele kakhulu sakukhanya ukuthi lapha ngobana sebe ya ngoba ikhona futhi umamalwana la izolo uphumile kuleli hlandla ya umamalwana unyalibala igama lakhe anti bebebabili omama sebebabili omama ngathi besebebathathu besekuthi omunye wabo uphumile ya so kukhanya sakuwelinye ibanga la sokukhanya ukuthi ezigijima phambili yiziphi
okokuthi ubona njani amathuba kabiden nxa sikhangela ukubana usanders laye bathi ungani uyasondela
ya sizabona khonapho ubiden ukuthi hhayi hle wavele waqolosha kusesele kumbe ukuthi wayevele njengoba mongameli ka-Obama uvice president ka-Obama so ngathi sinesikhinga esikhule advantage kodwa sase ke futhi no Ben Sanders noba ukuthi angaphinda azame ukuthi amnyathele esithendene sase kodwa kuBiden hayi khanya nguyo osaqhamile
labo ke abale imali eningi abuthiwa ngamabillionaire ngesilungu ubona belamathuba na njengoba sisizwa ukuthi yibo abasebenzise imali eningi kakhulu yokukhankasa ngama-adverts
sengingawona ekasteya lothi usteya ya angingawona amanye ubloomberg anso angiphindanga ngazwa ngaye ukuthi umkhankaso wakhe omenjani kodwa asazi ukuthi engxenye yabantu futhi laba kabaka bebengakabi bengakangeni kakhulu ukuthi bazinikele ukuthi bacabangise ngokhetho kodwa-ke ngiyabona sokusiya liningi la iningi lethu lathi siyaqala ukuthi sizindle ngokuthi kade ozamela ilizwe ngubani.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ebesixoxa laye ecingweni ekhonapha edolobheni le-Ohio eMelika. Ingoma kaBerita esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ye lingakhohlwa ukubana silalo olunye njalo uhlelo ntambama ngo-7:30 lingasithinta njalo ekuseni ngomvulo ye ngomgqibelo langesonto hayi ekuseni asikho sikhona ntambama ngo-7:30 olifisela impela viki enhle elethukela igama nguChris Gande.